VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekela phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana umnumzana Charlton Wende.
Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi sibekwazi icala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoanna Mamombe, she's a former SNAS gender secretary and Simalai ngesikhathi lesi ngoba siyakwazi kalacala.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitane ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende egcekeni lendizamtshina eRobert Mugabe Airport evela kwele Namibia, kodwa akungazakali ukuthi icala lakhe lingelani. Lokhu kwenzakala elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe obotshwe ngempelasonto eyalelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebheyili wasiwa ejele leGurubhi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sefika phose amashumi amabili amalunga edayele ephalamende awebandla le-MDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukazulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalelwa amapholisa ephakathi komkhankaso wokubagudula. Ibandla le-MDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo njengoba ukutshengisela kwakugqoqwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledayile Senate emela ebulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukubotshwa kwenkokheli zebandla le-MDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphumele sinqumo sokulwisana lalesi sitha sokuthunja kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lona lolu kumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zibona okokwenza, but okwakathi zakulanto ezingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Ostalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilelwa amalungelo oluntu kanye leziphathamandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo uqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana-ke lohlelo lwe-ZANU-PF eyiyohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwamavoti ngomnyaka ka-2018 mhlaka 31 August. Yikubona-ke bebophe-ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza-ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje Honorable Charlton Wende Honorable Joana Mumbe onguye umutsha oseparlamente ubotshelwe indaba yokufuna ke ukugiqa uhulumende ngendlela ukhipha uhulumende esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni okuthiwa yi-treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzala engamashumi amabili lanhlanu onguye omncane kumalunga wonke awedayi lephalamende ubuyiselwe esitokisini wathiwa uzamiswa emthethandaba mhlaka 19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi uRumbidzai Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala. UMamombe wetheswa icala lokuthi wenza umhlangano lentatha lezindaba mhlaka 14 zibandlela eHarare ejojozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuvika edluleyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angamashumi amane lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe babuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe uMnumzana uBay Shava uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka 19 Mbimbido bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the effect that the my client was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukaMantshi ukuthi ukubopha lokuthunja kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angamashumi amane lasitshiyagalombili wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lwetathe lezindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka 19 Mbimbito 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alinhlanganiso emakolishini athi eyelupane State University kanye le-Great Zimbabwe emaswingo. Unobhala walinhlanganiso uMnumzana Ashley Funye utshele iStudio 7 ukuthi bonke ababotshiwe babotshelwa ukuthi bachothoza ukwehluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
NjengeZimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi sibekwazi ukucala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoana Mamombe, she's a former Zinasi gender secretary and similar. Ngesikhathi lesi ngoba siyakwazi sikala cala, asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni lemaswingu ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obangelwa yikungamanga kahle komnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitani ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU PF lamankampani ngamazwe womabili. Intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthe engena embusweni nyakenye, uMongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni achiyeneyo ekugcizelela lokhu, njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe uchiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu, njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela amazwe e-European Union aqelise izijeziso azethesa amalunga e-ZANU-PF ngoba esithi kusakunenge okumele kwenziwe ngohulumende kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa uloke engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungeza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda oyisikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa.
Imizamo kaMnangagwa isuke yehluleka ngokushesha kakhulu embana kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bona yami ngeke sikhulume ngezenzo ze-America kumbe izenzo ze-European Union osegcekeni ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSpanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi nainto zonke zihle zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana ubaba uMnangagwa ulayo into kayi willpower ngesikhiwa yokuthi into lezi zingazilungiswa. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bayamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokwana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engaso zibuye overnight, yinto ezabe ilungiswa mbijanabijana lathi sesifike lapho kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziso ngendaba naleyo, mina ngibona ngani yikho lokho esikuthi ngesikhiwa is a hypocrite ephelelelo sibili.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe-EU sebeqelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba kabalanga akula ngenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sekufakwe izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwa kulanto esingayenzi. Ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
Uncube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Kambe uza kuquka na ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esuthisa eleMelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso. Njengokutsho kwabadala sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Kulomlimi wesigodini esigabeni seMathopeleland South ohlaselwe ngamasela phakathi kobusuku kunsukwana ezisanda kwedlwa abulala inkomo zakhe ezinhlanu qede achiya inyama yonke ibuthelelwe. Lanxa lokhu kukhanya njengemisebenzi yolunya kunakanelwa ukuthi amasela la asuke aphanjaniswa asebaleka engakafaki inyama emoteni. Umlimi lo unkosikazi Nomalanga Sibanda uthi uthukuthele kakhulu ngesehlakalo lesi. Uthi njalo okumdanisayo ukuthi amasela la akawakabuzwa. Ukuntshubelelizweni lonke jikelele kulezi nsuku lanje umthetho uphatha amasela ezifuyo ngesandla esilukhuni. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe loMasibanda wamchasisela okunengi ngokulahlekelwa kwakhe.
Inkomo zazilele zezidinga ezingekho zazingu-10 ezaziphethe. Bayadinge bazisela kwasekusithe kuseni kuyisonto basebeuya esithethi khona Sibanda budinga iy'nkomo zakho besithi umntanami ohlala eplazini. Ubudinga iy'nkomo zakho Sibanda, iy'nkomo zakho sizibone laphana zibulewe zonke iy'nkomo zakho. Zabulawela eplazini likamakhelwane. Umakhelwane wahle watshelwa nguye ohambayo kuyaripota emapholisa esigodini. Thina sisesigodini number 22 Woodlands. Nguye ohambayo umakhelwane wariporta emapholiseni.
Aba yini amasela la?
Amasela lokhanjwa. Akezwa le clue kakula. Sapho ngokuthi sithi sibuze emapholiseni kuvike ezimbili ezidlulileyo amapholisa athi khona kulabanye futhi abadlelwe ezinye inkomo ezimbili duzani lasethandweni khona phana duzani langakithi. Bathi sizalitshela uMasinyezo kodwa akuvela kukabili ngitsho lomzila ngitsho.
Ukutshontshwa kwenkomo ludubo olubhahele khona ngapho esigodini kumbe bekuqala nje?
Nxa besitsho bathi khonokho kuze kube ngumhlambi omkhulu ovele emntwini yedwa kade yinto abayiqalisayo.
Babulale ezingake zakho ezinhlanu?
Ye, kwezami babulala ezinhlanu. Ezinye zatholakala zilokho ezini duzani lakhonapho lapho okwabulawelwa khona ezini lezi zazimbili ngoba nabona babethe zingu-10 kodwa thina kwaphetha kudiscover ukuthi hayi kutho ukuthi ade beqhube ezingu-7.
Uselele ezingaki pho?
Ngiselele lezingu-32.
Uyatsho ukuthi akukabotshwa muntu. Manyathelo bani eseliwade pho ukwenqabela izigilamkhuba ezinje?
Sithe kwenze njalo sahle sabiza ukhansila wabuya kusini khonapho siseselamapholisa. Sase sikhuluma sase besithi alibana lesifoma i-neighborhood watch. Yikho thina sase sithi hayi sesiza kuzwa ke ngabakhulu besigaba njengokuthi njengoba sasitshele ukhansila uthi siza kuzwe sithi ngcono kwenze kubenzi. La mapholisa ayetsho njalo ukuthi foma nini i-neighborhood watch. Kudiwa ngokuthi abantu laba bazi be-armed.
Alo ke ngonkosikazi Nomalanga Sibanda isakhamuzi sesigodini esigabeni seMathopeleland South esibulawelwe inkomo ezinhlanu ngamasela kunsukwana isanda kwedlula. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le esigodini.
Yebo 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 mthwakazi omuhle okhulumayo ngoMike Hobe umsakazi waseStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe lapho kuboshwa khona abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa abagoqela unkosazana Joanna Mamombe yena omela isigaba seHarare West edale lePhalamende. Siyezwa njalo ukusukuboshe elinye njalo ilunga ledale lePhalamende umnumzana uCharlton Wende. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe? Abafisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi ke Zulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM. Bye bye.
Okwa manje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezisebenzi yakweleSudan ikhuthaza izisebenzi zonke zelizwe ngaphandle kwezisebenza ezibhedlela leminye imisebenzi eqakathekileyo ukuthi zikhalale umsebenzi ngenjongo yokubamba umongameli Omar al-Bashir ngamandla ukuthi asuke esihlalweni. Omunye umahluli weleMelika useyale ukuthi udaba lwentombazana eyasuka kweleMelika yaya kweleSyria ukuyaba lilunga lwabalwa becatsha beISIS lithoniswe ngesiphangiphangi ukuze iluntombazana aphenduke elizweni leMelika. Ale balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga kaZibandlela lonyaka abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokungami kuhle kwezomnotho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezomnotho kanye labosomabhizimusi ngalolu daba.
Kulandela lokhu ukutshengisela, uhulumende wabomba ikomiti ekhokhelwa ngumphathintambo obona ngezamafekithali uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi ihlolisise lolu daba njalo ibone ukuthi amabhizimusi ayasebenza njalo. Omunye usomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Chung uthi kuyancomeka okwenziwe nguhulumente.
Ngibona ngantwa ngumcabango omuhle kakhulu kahulumende okubona kufanele ubana ancedise abantu laba abaluthela izinto zabo abatshisela izitolo zabo ukuthi bakwanise ubana bavule futhi. Ngumbono omuhle kakhulu njalo into engiyithandileyo ayisiyo mali ephiwayo. Imali ekuthiwa yi-loan okutshengisa ukuthi bazayibuyisela noma-ke iyabe nama-interest amancane khona kubana kuyasifundisa ubana sibe ne-responsibility njengabasomabhizinisi njalo ingadlaliswa ngoba nxa ukwazi iyakuyeni imalana asozidlalisela bakhona abanye abangasuka beyithathe kaphana kunokuthi ahambe ethenga impandla zokufaka esitolo egcine sekuthenga imoto yakhe lapha esefuna ukufashayini. So khona okuzayo ukuthi abantu basebenzise leyo mali ngendlela eqondileyo epheleleyo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Bulisani Ncube ulombono owehlukileyo ngalolu daba.
Yini asomqondo omuhle okade kuqondile ukuthi banikwe bakhompasethwe ngoba nxa ubanika ilona ubancede usubanike imali yokuthi babhadale ama-suppliers phela ama-suppliers abo izikhathi eziningi abanika ama-30-day account abaningi babe vele bengabhadalele ama-ichukela ababeliwodile lakwakwakubabekuwodile ngoba kune-30-day account abasakuthengisanga ngoba ni babethemba ukuthi bazakuthengisa bathole i-profit besebesiyabhadala-ke basale profit kanti nxa ubanika ilona usho ukuthi bazayibhadala ile interest bevele belesikweleti sebelezikweleti ezimbili bazibhadale bazithengi zombili. Uhulumende azizayiswela imali ngoba yikelayo kodwa phela uhulumende uyataxa ukuthi athole imali so uyabe ezabona ukuthi enze njani but ivele i-way forward ukuthi uhulumende abakhombazele.
Ekhuluma emhlanganweni labalandeli bebandla leZANU-PF umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe osomabhizimusi abafuna ukuthola imali le kufanele bezothatha amaphepha amafomu ehofisini yakhe yokwenzela ukuthi bewagcwalise beyifinyelele. UMnumzana Chuma uthi lokhu akutsho ukuthi imali le izatholwa ngabasekeli bebandla lakhe kuphela.
Umama uMancube ekhuluma esendliwe ebebikela abanikazi bomhlangano weZANU-PF ukuthi kona uhulumende useyenzeni engasho ukuthi kona imali amesibuya kubona laba bantu ngoba imali eyakosomabhizinisi abavele kade benamagosa abagqizelwayo njalo abashiselwayo and ungakhangela nxa susiya kwaphana endabeni enjalo awuselani lokuthi umuntu lo ungaliphi ibandla umani sokusiya ngokuthi umuntu lo uneshobhini egqikeziweyo njalo uneshobhini kumbe eshisiweyo andibana akwanisa ukubana ayenzeni afinyelele ukuthatha leyo mali. So leyo mali angibona ukuthi kona ingabuya isohlangathini lezepolitiki. Laphana nje ebechasisela abantu ngoba umuntu uyakwazi ukuthi nanxa umuntu angangena uba ngu-MP ungeniswa libandla elithize. Nalapho unxamuntu esabaubuminista ngale umele lokhu abe ekuyele siyaripota ebandleni lakhe lapho njani asukela khona. So okuchasisa kukaminista ebantwini bezani PF laphana akusiyo nto embi kube singathi ethusayo. Uvikela abantu abamsuse phansi bamfikisa lapha akhona uthi bebekwazi ukuthi kathesi kuyenzani kathesi kuyenzani. So lokwana akula nto embi njalo akutho ukuthi kodwa into leyo isingena kwezepolitiki.
Amabhizimusi la agqekezwa kwathi amanye achiswa njalo uhulumende uthi alahlekelwa izigidi phose ezingamachumi amabili zamadola. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa usanda ukukhokhela umkhosi wokunikeza abanye balaba usomabhizimusi kobulawayo amafriji avela kunkampani yeVarum Beverages. Lanxa uhulumende esithi ngabasekeli bamabandla aphikisayo abagqekeza izitolo, eminye imbiko eyaphuma emthethwandaba yaveza ukuthi abanye abasekeli bebandla leZANU PF kanye lamasotsha baphatheka kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Lolo ingoma kabongekile Simelani oyazakala kakhulu ngegama lokuthi Babes Wodumo. Siyazi ke sikhuluma nje kulendaba esegudwini lapho uBabes abonakale kumabonakude echaywa ijahala ke uMampintsha, yena oyaziwa ngelokuthi Mandla Maphumulo. UMampintsha ke usehlawuliswe imali i-R2,000 ye-bail. Ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukubotshwa kwamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatha East umnumzana Dolwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande lichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakakaya muZimbabwe.